Iningi lalezi zakhamizi lithi umango eselaleziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Mluphondo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu bakhala bathi ama-elections akwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela akula kudla abantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho. Kodwa hhayi zombusazwe lapha emawani hhayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hhayi emawani bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokho.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi sematshetsheni eKwana North othi laye bahlaselwe yindlala.
Nyaka ususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinga ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka.
Asikaboni lutho sibili, asikababoni. Yebo kambama abizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu ngani, owe-MTC mbani, owekamthwakazi mbani. Nje iMathebeleland South yonke abantu amabizwa sesaziwa, kodwa ukuphithizela kwekhampeni yane eminye iminyaka asikayiboni. Silokhu sisamelele ukubona beqalisa.
Lanxa kulokuthula kulesithabelo, amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo. Ngabe bani elibusayo leZANU-PF ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla leZANU-PF okukhankasela ukhetho. Umphathintambo obona ngezenzakala kwelezansi yamaNdebeleni, umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota.
Akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota. Hambaneni liyevota, mina ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani. Ngikhona lapha ngihlezi.
Umnumzana Canisius Sigala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi baningi kubandla leZANU-PF abethusela uZulu emaphandleni.
Ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista. Ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran. So singuzaphu sithi thina hayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ukhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kulenyanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.